ikhesi yangkhona bekuthe ibail so umagistrate uopposile ibail ne-remand layo futhi wayi-opposa so was been acquitted of all charges. Ibail kade kuthiwe $50 per person si-fourth sobekuthiwe each month uzabhadala $14 phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni kuthiwe kasidliwanga amapholisa okwesi-two bakhulume kakhulu nge-Turkish Hospitality Council yikho yadischarge ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuselakakazi obugcweleyo ngeteithi okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthiwa libhana asilocala njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba isteithi sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-intersiya labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasibangalishayi thina kasicala yonke into kade sisemthethweni. I-America Meters Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMtare. Seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference ikho uzakunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka hayi siyaqhubeka asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi asilalanga kuhle amasele angcolile kuyanuka silele kabuhlungu sebilele imvuko ziyanuka njengabafana bebe-crowded kakhulu thina silele nje kukhorido kodwa hayi bengaminyananga kule miya kungcolile kuyanuka amathoyilethi akhona ayanuka.